So we see card descend up with VOA in the belly. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 5 Ntulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Iziphathamandla zesibhedlela se-Ekusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle.
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta. Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization, Scaling Up Nutrition Alliance, abasebenza labogatsha lwezempilakahle bakhuthaza abesifazana ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze wondleke kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla zesibhedlela seKusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela lesi sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle ube siqale ukusebenza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokulempiko yokugcwala kwezibhedlela zeThorngrove Isolation Cell United Bulawayo Hospitals okuyizo ezigcina izigulane ze-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Zimbili kuphela izibhedlela ezamukela uzulu jikelele kungena nhlawulo ephezulu ezivalisa iThorngrove Isolation Hospital le-United Bulawayo Hospital esezigcwele kuthi esemathadeyi sengaphezu kwabaningi kodwa asikagcwali osekutshiye iningi likhangelele ekusileni hospital ukuba sivulwe uzulu athole usizo. Umqondiswe ekusileni hospital umnumzana Absalom Dube uchasisa kabanzi ngokulungiselela ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Abazelana le-Ekusileni hospital umqondiswe IM4 Bulawayo umnumzana Busisa Moyo uvumelane loDube ethi sebelinde imvumo kahulumende ukuba isibhedlela siqale ukusebenza. Kunyanga ezimbili ezedlule uhulumende wathembisa wathi wenza konke okusemandleni akhe ukuba isibhedlela se-Ekusileni sivulwe njalo bazalandela yonke imithetho yokuhlela isibhedlela andubana zivulwe. Kusenjalo izakhamizi zeMathebeleland South zithi zikhathazekile ngokuqansa kwenani labantu asebebulawa ligciwane leli kuhlanganisa labalele phansi. Isakhamuzi seMaphisa eKezi umnumzana Whiteman Moyo uchaza ababhekane lakho.
I-COVID-19 kunesitshengiselo sokuthi iyatshisa njalo iyadla abantu bangcwaba abanye babo mihla ngemihla. Imingcwabo isigcwele indawo yonke nje ngendlela abantu asebeqaphele ukuthi bagqoke ama-mask. Siyabona ukuthi abantu bayananzelela ukuthi sekukubi phandle lapha.
Esinye njalo isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi basengozini enkulu ngoba balemingcele eminingi elakho ukumemethekisa igcikwane le-COVID-19.
Khangeli-ke njengeMathebeleland South Province ukubana sisengozini enkulu ngoba ngokudalwa zemvelo eMathebeleni South iyo elamaborder angena kwele Zimbabwe abantu abaningi bevela kumbe bephumisiya kwele South Africa laseBotswana ekuphumeni lasekungeneni kwalawo maborder kukhona ukuqili kakhulu ubuchapa obenziwa iziphathamandla zikahulumende okufana nalokhu ukungenisa abantu loba ukubaphumisa elizweni bengahlatshwanga bengelazwe njalo izithupha zokuhlaba
lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle luveze ukuba kulabantu ababanjwe i-COVID-19 ngemva kokuhlolwa leli gcikwane abangamakhulu ayisificaminwemibili lasitshiyangalonye 809 kwabhubha abalitshumi lasitshiyangalonye 19 eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,357 abagula i-COVID-19 sewabhubha abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,878 lokhe ubhubhano lolu lwaqalayo ngombimbitho nyakenye kulabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amahlanu lane 54,474 abahlolwa bafumana belegcikwane le-COVID-19 kuthi abedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,239 sebasila kulolu bhubhane ngemizamo yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ufake iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uzulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekweni njalo akusela kuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19 kodwa uzulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uzulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
silokhu sikudaba luni ingcwethi kwezempilakahle seziveze ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19 ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta osusidla ubhedu uvelela nge-South Africa umlondolozi Ndlovu usetholela lolu daba ngocweleyo
lokhu kuze ngesikhathi lezimbabwe selilabantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 53,665 asebebanjwe bele-COVID-19 lokhu leli gcikwane liqhamuke elizweni nyakenye ngombimbitho kuthi abangabaphose inkulungwane ezimbili 1,859 asebebulewe yileli gcikwane ngalezi nsuku inani laba banjwa yilo mkhuhlane nsuku zonke selizidlalela phezu kwenkulungwane eyodwa njalo selibulala abaphose bafika amashumi amabili ngelanga lokhu kusho ukuba uzulu wezimbabwe kumele azivikele emkhuhlaneni lo ngoba sekulesavunguzane sesithathu esenza abantu begule kanzima ukwedlula kudala izibhedlela ezifana leparirenyato eharare lempilo hospital kobulawayo zibikwa sezigcwele abantu ababulawa yilo mkhuhlane kuthi umoya wokuphefumula we-oxygen ubikwa ususilela udokotela gerishaba uthi sokudingakala ukuba uzulu azinakekele ngoba lo mkhuhlane ususilela ubhedu
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza
lokhu kusekelwe ngesinye sakhamuzi seharare unkosikazi Nompilo Sibindi yena ukhuthaza uzulu ukuba ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19
So far, it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic. So, mbone ngani ukuthi siyithathe kungaba yiyo yodwa i-option yethu out of this situation.
Kodwa umongikazi kwesinye isibhedlela seHarare unkosikazi Thozibe Chifamba uthi uzulu kumele azivikele ngokulandela iziqondiso ze-COVID-19.
Ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthiwa yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu onjani ngawapha ama side effects nceda ngani we were never given anything kwaphonga ukuthi kuthiwa i-vaccine sikhona ngasasa layiniwe mina ngeke ngayithatha mina what if ngingafa ngayithola
ekhuluma yeyirozeka kungcwasha omunye wabali bempi yenkululeko umeja general Shadrack Shiramba umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba aqaphele ngoba lomkhuhlane ukhwaza ngolaka ngalezi nsuku.
We should therefore not gamble with our lives.
Kumele singadlali ngempilo zethu. Ilizwe lethu seliphansi kweziqondiso ze-lockdown zohlobo lwaphezulu lapho isizama khona ukuba silwisane lalo mkhuhlane.
Ngokuqanda kwenani labantu ababhubhayo ngalo mkhuhlane, uhulumende usebeke iziqondiso ze-COVID-19 ze-lockdown. Umongameli esefake ilizwe phansi kwesibanga sika-level 4. Isibanga lesi sesenza ukuba abantu basebenze amahola amalutshwane. Kube labantu abalutshwane emsebenzini, wavimba ukuvakatshela nemadolobheni, wamisa imibuthano yabantu egoqela inkonzo lendawo zokuzikholisisa. Imibuthano ifana lezimfa iseselile abantu abangamashumi amathathu kuphela kuthi amabhawa kawasavunyelwa ukuvulwa. Imele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Isiphathamandla esibona ngombukiso wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo ubikwa esithi usuza kuba khona kusukela mhla ka-21 kombandula kobulawayo athi ngontulikazi ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Encwadini yabikwa ilobele uhulumende, umnumzana Moyo uthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zizalandelwa ngokuqinileyo ngaleso sikhathi. Amazwe asegcizelele ukuthi azavukisa abalisayele Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa leTanzania. Ngakwelinye icele uhulumende ukuthi uzaphatheka embukisweni ofanayo kwele Russia, oyiRussia International Industrial Trade Fair. Asizweni umbono kamnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, esigabeni sangentshonalanga yelizwe ngalolu daba.
Into enhle ukuthi ngabananzelele kathesi ukuthi igcikwane leli ele-COVID-19 inombolo zakhona esingama-states akhanya aqansa abantu asebegula lowo mkhuhlane babahlaselwa nomkhuhlane. Singathina yiplaning yenzakalala kuyikuhlela nje. Kungasifika kuSeptemba kunanzeka ukuthi engxenye futhi leli gcikwane liloku liyisimo esiso sorobe seliphezulu futhi engxenye leyi trade velayo still amadezi engadluliselwa phambili. Ngibona ngathi ekuhleleni lokuthi uplan ukuthi hayi mana ngifike laphana ngibone engizobona ngibona kuqondile ngoba singananzela igcikwane esikhanya sizaphila lalo sibile kwesikhathi esithile nasikhangela. Kodwa akakuthi ukuthi singasaplan ingqondo yokuthi hayi igcikwane likhona kodwa impilo ayiqhubeki siya phambili. Septemba sibone ngathi kuhle ukuthi sefika kuye sibone ukuhamba kanjani ngoba uJuly bengasavumi ngathi amanombolo bezikhanza siya phezulu. So ngumkhumbulo omuhle ukuthi bakhuphe kathesi kuJuly bafukele kuSeptemba. Kodwa la uzakhangelwa ukuthi abe isimo banqase sifika ku.
Siyabona njalo ukuthi amankampani edlula ichumi lanye, 11, asethe azabuya ukuzobukisa. Singathi lokho kungalethela ilizwe inzuzo yini? Njalo umbukiso lo unganceda osomabhizinisi labanye abande ukuthola inzuzo ko.
Well, ngasikhangela inombolo zalamakampani, inombolo ephansi kakhulu, kodwa ke akumangalisi kakhulu ngoba ngasikhangela umhlaba wonke ngenxa yendaba le-COVID-19, izinto zonke zikhanya zehlile esifili zaya phansi. So ke abantu abaningi kumbe samakhampani amaningi ngenxa ye-COVID-19 atshayekile kakhulu kwezemnotho wazo, atshaye kwezenzuzo zabo. So ke abaningi ngxenye kube hlulu bakuye, njalo abanye futhi ngabe besesaba wena le-COVID-19 ehlaseleyo. So esingakutsho yikuthi thina nxa sikhangela, yebo kambe ilizwe akusuke kulincede kakhulu kangako, kodwa ke khona okuncane okuzangena kuzancedisa lakho ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi i-trade fair le kumbe umngqondo wokuthi kumakethwe ezomnotho welizwe ungami. Lanxa ku-COVID-19 khona okuncane kwenziwe ngoba nxa sinanzela kathi ezivele impilo yakhona iye ukuncengisa. So ke kuba nzima usho ukuthi hayi umbanisalambukiso senhlenzisekela kungakhathaza njalo ilizwe kusasa. Kodwa bona abalitshwana ababuyayo njengoba sivuma ukuthi eqinisweni hayi kuzaba nje kuthondele kancane ukuthi kuncedisa ilizwe sibili kwezokuthuthuka kwenotho. Kuzaba kuthondele kancane kodwa ingqondo yokuthi nalo ingqondo yokuhlale kubikisiwe ihlale ikhona emkhumbulweni wabantu langase ku-COVID-19 ukwenzela ukuthi phose lapho ezakwehla khona singabi sisabuyele emva. Kodwa abantu bebesazi ukuthi hayi kodwa sile ndlela esijali kwenza ngayo kwana sibukise indlela yokuzama ukuthi si-attract-e kumbe sidonsele abantu bana bazibuye bezoyinvesta elizweni. La makhampani la abukise impahla abalazo bezama ukuthi bathole ama-orders kwenzela ukuthi bancediseke. So esingakutsho yikuthi while samakhampani emalutshwana kodwa khona okuncane okuzangena lapho siyakwemukela ngoba isikhathi sakhona singeke sakubalekela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCT esigabeni sangentshonalanga yelizwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulomdlali womdlalo wegolufu odutshulwe wafa labanye abesilisa abathathu akade labo esiqintini seKenso esiseduzane ledolobho leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Madubula ubikwa ebalekile kuze kube manje lokhu engakatholakali, lokho esadingwa ngamapholisa. Usibalukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis usethule umthetho amanzonzo komunye wezinto esiqintini ezingaba ngezilishumi lanhlanu ngemva kokuhlaselwa yisavunguzane se-tropical storm Elsa izolo, ngemva kokudala umonakalo omkhulu ezihlengeni ze-Caribbean ngolwesihlanu. Sisiba yisavunguzane sakuqala lonyaka esiselwandle olwe-Atlantic. Amapholisa abika ukubana kulimaleka kubi abantu abathoba mine mibili izolo ngemva kokudubulana kwabantu endabeni ebigeziswa izimota esiqintini seFort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika. Wake waba ngumongameli weSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma walile ukuyazinikela emapholiseni ngemva kokugwetshwa engekho emthethwandaba ukubana ayebhika onyanga ezilishumi lanhlanu efunyenwe elecala lokweyisa umthethwandaba. Ekhuluma emzini wakhe oseNkandla esigabeni sakwaZulu Natal phambi kombuthano wabamsekelayo besithi uyahlukuluzwa nguhulumende, uthe yena uyasifikisa edale lesi sigwebo emelwe ngamagqwetha akhe. Abohlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Refugee Agency bakuthaza amazwe omhlaba ukubana bengajiyi phandle abadinga ukuphephela emazweni lawo. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine ezwekazi le-Africa, amazwe asebhalisile iziphepheli ukuba zihlatshwe limijovo aguqela ele-Senegal lele-Cameroon.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance bona abasebenza labo gatsha lwezempilakahle bakhuthaza omama ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze bondleke kuhle. Abenhlanganiso le basungule umkhankaso osudale ukuba kuvulwe indawo ePhalamende lapho amalunga leli dale alabantwana abancinyane amunyisa khona. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli wanenhlanganiso uMnumzana Kudakwashe Zombe uthi ukusilela kokudla okubalulekileyo empilweni yabantwana ludubo olukhulu kuleli oludala ukuthi abantwana ikakhulu abangaphansi kweminyaka emihlanu abangena kusilinganiso sokungamachumi phose amathathu ekhulwini 26% bengaqhakazi i-standard growth ngesilungu.
The National Nutrition Survey of 2018 indicated that 26%, so that is 1 in 4 children shorter than their expected height.
UZombe uthi baphakathi kumkhankaso wokuxwayisa abazali ukuba batholise abantwana babo ukudla okwakha umzimba ikakhulu phakathi kwamalanga ayinkulungwane 1000 days nxa besanda kubelethwa. Wengeze wathi umntwana kumele amunyise ibele likanina aze afikise iminyaka emibili kumbe edlule lapho, njalo aqale ukuphiwa ukudla okufaneleyo nxa esenenyanga eziyisithupha kusiya phezulu. Ukudla lokhu kugoqela izithelo ezicholiweyo, umhluzi kumbe i-fruit juice ngesiNgisi, ilambazi lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye omama bathi kunzima ukumunyisa umntwana okweminyaka emibili ngoba kumele baphandele izimuli. Khona okusuka kudale ukuba bakhuphe abantwana ebeleni masinya sebenatha igula. Unkosikazi Lindwe Sibanda uyachasisa.
Amazwi
kaMasibanda athuzelelwe ngunkosikazi Tracy Mabiza. Oqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukwendliwa kuhle kwabantwana ekubulawayo umnumzana Craig Nyathi uthi lolu dubo lubhahile kuleli dolobha kanye lasemhlubulweni weMandebeleni nje jikelele.
Isilinganiso sami sokuthi phakathi kwabantwana abangu-4 oyedwa uyatholakalele malnutrition. Ukubangela malnutrition singakubeka ezigabeni ezintathu. Okokuqala yikuswela ukudla okufaneleyo, okulungileyo lokwanelayo.
Umnumzane Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi omama bebekwazi ukudla okumele kudliwe ngabantwana ukugoqela okwesintu, khona athi akumelanga kukhangelelwe phansi.
Ulwazi lokulima izilimo lezisilalo, abadala bebekulima, siyazi ukuthi ukuhambelana lomumo womkhathi onjani. So kulula ukuthi sikugcine ukudla lokhu, sikulime, sikuvune, sikugcine.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ithi njengoba iPhalamende sokule ndawo yokumunyisela, amabhizinisi kumbe indawo zokusebenzela nazo kumele zenze okufanayo. Ithi njalo kumele kuguqulwe imithetho, abesifazana baphiwe ikhefu elide lokondla lokunakekela abantu babo ukuze kuqedwe udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana lolu stunted growth. Inkuthazo le isekelwe njalo nginobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ZCT umnumzana Jafet Moyo, yena othi basuka kude bebelale lilungelo.
Besingathi siphumelele ukuthola ikuthi nxa ke indaba yematernity lendaba yepaternity sesifumene phezulu, sesitholile isingama convention ama countries athize kugoqela le Zimbabwe selike la ratify ke ama conventions e maternity.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ixwayisa njalo labantu abadala ukuthi badle ukudla okulungele umzimba ukugoqela inyama lanxa nje bengamelanga bayandise imbhida, izithelo lokunye okungavikela imikhuhlane edalwa yikudla okungalunganga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Usekhwetha mfundo osolwayo Ngwenya obambe ngokwesikhatshana isikhundla somqondisi wesibhedlela sempilo uthi baningi abathapha umkhuhlane we-COVID-19 abalaliswa esibhedlela lesi okwenza kuswelakale imbheda yezigulane. Uthi kumele abantu balandele okukhulunywa ngodokotela ngoba kumemetheka ngamandla umkhuhlane lo.
Lapha amahlabezulu sesisenkingeni njengoba sasikhuluma umnyaka suzowaphela lokhu kuluma ngendaba yobhubhane lolu. Ubhubhane lolu soluyandile ebantwini okumangalisayo kwamagama. Njalo ngelanga ngelanga abantu ababanjwa ubhubhane lolu luyaluqansa khonapha kobulawayo laseZimbabwe jikelele. Ubhubhane lolu nxa lufika ebantwini luqala luyande kakhulu, lungene. Kuso ukuthi uzathola ukuthi abantu sebeqala ukungena ezibhedlela. Njalo sokuqalisile ezibhedlela njengoba lawo balile wabona emanyuzipepeni ukuthi abantu, inani labantu abasezibhedlela lokhu liqansa lisiya phambili. Kuyathi kusiya ngesikhathi uzathola ukuthi abantu abaningi bazashona nxa bengajintshi lokhu esikukhulumayo ukuthi ubhubhane lolu lubangelwa into yonaleyo ukuthi abantu abalaleli into ezikhulunywayo, abalandeli izinqumo ezifakiweyo phansi eze-lockdown protocols lezo ezikhulunywayo. Okwamanje ungahamba edrobheni uyathola bayenza iziminye eminye bekhipha amakhala abagqoka amamaski khonokho esikukhulumayo. Bakhupha amamaski umlomo lamakhala phandle basesiminye eminyeni baphethe bayakhuluma banompolelana ubhubhane olubi kangaka. Angiboni ukuthi kathi abantu pho bazayithuswa kuyini ukuthi umbe balaleli into ezikhulunywayo, ngoba ingozi le esikhona lapha emhlabeni ijikelele lakhonapha kobulawayo leZimbabwe yesabeka kwamagama.
Manje kumele kwenziweni isikhwetha mfundo ngwenya ngodaba lolu ngoba kukhanya ngazani kuya phambili lokhu kuyamemetheka ngamandla.
Lolu bhubhane lolu asiyonto yokudlala le. Inkalakatha yomlilo onzima oyathatha umphefumulo yabantu omningi ngesikhathi sinye. Yikubona besikhuluma nje sixoxa kangaka ukuthi abantu bezama ukunanzelela ingozi ebuyayo. Ingozi sifikile singenile ekhaya. Abantu lokho bengalandeli izinqumo ezifakiweyo. Lokho besenza isiminye eminye begathi izimoto begcwale begcwale phakathi kuyisiminye eminye khonapho. Emalayinini lapha kumele izinto ayithatha imali evela emazweni, emabhenki ngaphi ngaphi. Uzathola iziminye eminye zibambile mfimfimfi. Angikwazi ukuthi pho abantu bazancedwa njani nxa bengalaleli into ezikhulunywayo. Abalaleli khonke okufake izinqumo ezifakwe nguhulumende ziyanceda ukuthi bahlanze izandla begqoke ama-face mask okuqondeleyo bengahambi uphonge uhambe uvukele uhambe edrobheni behlale phansi ezindlini zabo labokhosikazi abo behlale phansi ngoba lokhu ukuthi bazame ukuthi kumbe umuntu uyathengisa kumbe uyenzani akangiboni ukuthi inyanga le ebuyayo esiya phambili ngapha abaningi abantu sabe singasekho emhlabeni. Lolu bhubhane luzobhulubisa impilo eziningi zabantu. Yikho ukuthi ngixwayisa abantu. Xa abantu bengalalelanga njalo, hayi bazazibonela isimanga esibuyayo.
Lo ngusikhwetha mfundo Solwayo Mgwenya osebenza isibhedlela sempilo bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Zimbabwe Warriors liphakame lamhla ekuseni lilubhekise kwele South Africa lapho eliyaphatheka khona kumncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhuluma ngesikhathi iqembu lama-Warriors lisanda kuphakama namhla ekuseni uyisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqeni izweni yeZimbabwe Football Association iZIFA. UXolisani Gwesela uthe balethemba ukuba iqembu lama-Warriors lizaphenduka layo inkezo yeCOSAFA ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ifuna ukwazi uZulu ukuthi abafana bethu ama-Warriors sebesukumile besuka eHarare ebelubhekise Port Elizabeth eSouth Africa lapho okuzadlala khona umdlalo we 2021 COSAFA Cup. Siba sisela inhlanhla abafana bakithi ethemba bazadlala kuhle banqobe.
Akusenjalo umqeqeshi weqembu lama-Warriors uDraft Golo Garusishi kanye lomunye wabasekeli bakhe uLoji Tembe kabayenelisanga ukungena elizweni leSouth Africa ndawonye leqembu lama-Warriors. UGwesela ukhuphe umbiko elanga selisiya ngomtsha wendoda esithi uLo Garusishi bevele ngela visa emvumela ukuba angene kule South Africa njalo bebengazange bemdingele ngemva kokucetshiswa yilabo abaphathise ukugoqa uhambo lweqembu lesizwe ama-travel agent. Uqhubekele phambili wathi uChitembwe yena ukuluhlu lwabantu abangasavunyelwa ukungena kulelo lizwe njalo baphezu kwemizamo yokulungisa amaphepha kalo Garusichi ukuze alandele. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gogwera usole kakhulu inhlanganiso yeZifa ngalesi sehlakalo.
Okwenzakale kwele South Africa ukubana uloga ongumqikisi omkhulu akala visa yokungena eSouth Africa kuhle kwatshengisela ukuthi iZifa hayi itshengisela ukungahleleki lokungaqoqeki kwayo ngenxa yokuthi into abazaziyo ukuthi nxa umuntu ezahamba umele ebe namaphepha afanele kanti uLoji Tembe ukuthi kayavunyelwa ukungena eSouth Africa kuyinto naye mhlawumbe akade yazi ukuthi kutshengisela ukuqoqeka mhlawumbe kulutshwane.
Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondi Raingiraya kanye nomqeqeshi wabo Nozindi uThembo Chuma bona bavunyelwe ukuba bangene kwele South Africa. Umncintiswano walo nyaka ukhangelelwe ukuqala kusasa ngolwesibili mhla ziyisithupha kunyanga kaMpilikazi usiyafika emaphethelweni mhla zilitshumi lathoba minombili kuyo njalo inyanga kaMpilikazi. Ilizwe leZimbabwe liliphakamise kaningi inkezo yeCOSAFA kumbali yalimidlalo njengoba selamnquba kumncintiswano eyisithupha kusukela lo mncintiswano wokuqala ngomnyaka ka-1997. Iqembu lama-Warriors likwisikhala sikagroup C ndawonye leMozambique, iNamibia kanye leSenegal. Ngolwesine lizadibana leMozambique emdlalweni walo wokuqala kuthi leNamibia lizancikelana leSenegal. Ngimeleyisile 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iziphathamandla zesibhedlela seKusileni kobulawayo zithi sezilesiqiniseko sokuba isibhedlela singavulwa kulandela ukuhlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.